thina sesingena etown yekuseni sathola ukuthi khona ha amapolisa abaye khambisa abantu endlini sengalibona lihamba nje lingu-5 so bayalilinga ngaphi bangekho emotweni bahle balibisele bathi buyelanini so abantu kade ezingeli indawo zabo ezokuthi bahambe so abantu bagcine sebuthana laphayana enasingemarket square lapha baseqalisa ukuhamba ngendlela bebanginingi sibili besiya e-African district ukufika bafikile sibili but bagcine sebesi-rounders phakathi kwaphana baphela ama-tegas phakathi so sasesiphuma laphaya siphuma basivalela emgwaqweni laphayana umandela laphayana ukuthi sitele ngoba zesiimota zethu ongathi ukhatshana ngoba zesezizonti kona i-situation yangkhona kayimanga kahle abanye basivimbelela abanye besitela kangapha abanye besitela ngapha abanye besikwa befika khonapho kuthaya izicathulo abana ama-battles but engikubonileyo mina abantu abaningi ade beku-uniform yamapholisa aso mapholisa amapholisa sibili siyakwazi i-bef yabo ngabantu abatrend
so ubona ngani ngaba ngobani bona labo kade betshaya abantu
ngamasosha sibili kanti ama-uniform yiko engikubonileyo mina ngoba amapholisa they were professional abanye bangikhona esihlangane labo ngoba even ukuthi siphume khonapho kade sezunjele khona siphume nenzikade igcwele amapholisa okuthi ngabe kade befuna ukuthaya kade bekashaya but babapho ukuzimela bedlula behamba bebona eceleni so laba kade betshaya abantu kutshengiseni gcweke ukuthi khona kaso mapholisa
ukuthi aso basekeli bezane u-p f laba okuthiwa ngama-youth militia
kungaba njalo ezwele ngoba kudala vele koba bekuyenza during umgabe yikwaba bekuyenza sibile ukuthi abantu labayana bayafika bagqokiswa ama-yunifomu ungakhangela siyafika intiscue ukhona omnye wade umpholisa wade tshaya umbhobho alive bullet akuna muntu owenza into zobulima ngobhobho kule crowd enjalo.